kube nguye olesandla esikhulu kakhulu laphana ngumnumzana Obed Mpofu ubegijima phambili kakhulu emkhankasweni kunguye njalo otshela abantu ukuthi kufanele ukuthi bakhethe kanjani. U-Obed Mpofu ngumuntu oyenza izinto eziningi esigabeni zelupane okwenza abantu ukuthi nxa yena wafika kulezana isigaba bamthatha njengeprince yakulani indawo. So nxa efika ekhuluma lokhu akhulumileyo ngibone ukuthi abantu belupane kusuke kube ukuthi sebephakathi kwelitshe lembokodo lapho abacabanga khona ukuthi nxa bengasavotanga ngendlela yena afikise ngayo umbiko okusho ukuthi babe sebezahlupheka. Ukuhlupheka bevele bekiko kodwa-ke sebesuka sebecabangele ukuthi mhlawumbe ukuhlupheka sokungasuke kube wena. Baningi abanye kade sebezobekhuluma besithi ama-by-elections analawa akhona kodwa-ke eqinisweni khona akula nto ezatshintshwa ngama-by-elections analawa njengoba nje bekuvotelwa nje sona leso sigaba esisodwa.
Abantu abaningi babhekane le ndubo ezitshiyeneyo elizweni Dube, ukuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemali, ukudula kwezinto, ukubala yikuthanda, njalo basola ibandla lezanu PF. Abantu belupane abavotele iZanu PF gabalalo yini lonke lolu dubo?
Udubo balubona babukomo abantu baselupane kodwa ke into ekhona ngeyokuthi iningi labantu abakhona ngabantu abavele noma ngithi iningi labantu abahambe bayabamba iqhaza kulo mqhudelwano waba-elections ngabantu abavele bengama-pro Zanu PF, abantu abavele bethi noma kumnyama kumhlophe singena la egodini. Ngoba singakhohlwa njalo ukuthi kule nto ukuthi abantu abaningi basebenzisa ibala leli elithi yi-Revolutionary Party. So ibala lathi i-Revolutionary Party lenza ukuthi abanye abantu okunye bayesabe njalo baphinde bavotele ukuthi nxa bengasavotanga ezinye izinto sebezadlulwa ngezinye inhlelo ezifana lokuhola umumbu lokuhola ezinye izinto ezivela kuhulumende. Kukathi abantu basuka bebe misinterpreted. Kodwa-ke iqiniso lona ngelokuthi iningi labantu abahambe vele bayavota, iningi ngabantu bezanu PF, abantu abavele bekhona ekhaya. Njalo singakukhohlwa babunkomo ukuthi ivele iZanu PF yona kakhulu iqine kakhulu emakhaya emaphandleni. So akumangalisi kakhulu kangako nxa sibona iZanu PF iwina ngemajini enkulu emaphandleni ngoba kuvele kusuka kudala nakudala indawo vele eyayivele yayinzize khona esigabeni sokuthi ibambe kakhulu ezigabeni zasemaphandleni.